siyalibingelela zulukandaba lamhlanje ke uhlelo lwabasakhulayo. Ye lamhla ke sinenhlahla ngoba silothoko mkhwananzi okhona lapha eUnited States.
Amathamsa awumsebenzi ongivulele.
Sakubona Thoko.
Yebo Dube, kunjani?
Ngiyaphila, kunjani lapho khona khona?
Hayi, siphilile thina.
Ye, akusitshela ungaphi khona lapha?
Ngise Nashville, Tennessee.
Ungabingelela uzulu mama?
Ngiyalibingelela lonke.
Yes, akuzwa akusitshela ukuthi khona lapha e-States wenzani mama?
Ngisebenze Nissan, sengike ngahlala lapha isikhathi eside, so sengisebenze e-Nissan for 13 years.
Kodwa kuyasebenzeka yini eMelika la?
Kuyasebenzeka kodwa sokungani sokuthi banzima kulezi nsuku, sokumele lathi sizame ukuthi singabona njani amanye ama-opportunities kwamanye amazwe. Ngoba lakho ama-regulations lapha e-America singanasetshintsha. So kusiba nzima la oyazi ukuthi baningi asebeke basuka baye e-Canada ngoba kube lama-opportunities akade ngekho lapha e-America.
Kukhanya ngazani-ke unceda abasakhulayo kakhulu nxa sokubuya kwezemsebenzi. Akusitshela impitshana ngalokho.
Uyazi into eqakathekile kimi lapha Dube ukuthi sibone ukuthi thina njengabantu singancedana ngayiphi indlela, ngoba nxa sikhangela i-future generation lama-opportunities angasekho ekhaya. Sesilenkinga lapho ukuthi sibone ukuthi singabanceda ngayiphi indlela. Yikho phela lathi singani siyazama ukuthi sikhuthale impijana ukuthi nxa sithola information yama-scholarships kumbe i-information yemsebenzi siyithumele, ngoba njengabantu besingani asikwenzi lokho ukuthi sincedisane. So lokho yikho esingani sikhuthala ngakho kulezi nsuku.
Kodwa ngombono wakho ukanyangazane abantu bayakuthakazelela yini lokho?
Ngibona ngani bayakuthakazelela? Isikhathi esiningi nje abantu abaphenduli basitshele ukuthi ba-applya yini, kodwa ngiyangizwe nje ama-emails abanye bengitshela nje ukuthi hhayi bayathokoza ukuthi siyazama ukuthi sibatshele leyo information. Hayi, ngibona ngani into esibe labayithakazelelayo kakhulu ngoba besingakwenzi lokho.
Yesterday ikhefu kancane.
Lo umsakazo we-Studio 7 lilalele kuhlelo lwezabatsha lilo Gibbs Dube.
Nenhlahla ngoba silothoko mkhwananzi okhona lapha e-United States. Akubatshela abasakhula ukuthi benzeni nxa befuna ukuthi bethintane labantu abanjengawe ukuthi ubadingele kulokho kuthiwa ngama-scholarships, into ezinjalo le msebenzi.
Uyazi into engani siyayifisa ukuthi ngabe basinika i-feedback ukuthi hhayi, nxa kuyukuthi umuntu umsebenzi uwutholile ngaleyo information esibanike yona, basitshele ukuthi hhayi, sesiyitholile umsebenzi. Enye into njalo kade singafisa ukuthi ngabe abantwana labo basitshengisa ukuthi bayathakazelela, ngoba sike sazama ukuthi sifome enye i-committee engadi ihamba i-reach out to abantwana abancane. Sazama ukuthi sibe lama-conference calls, sazama ukukhuluma even how to prepare a resume, ukuthi umsebenzi vele udinga njani and what sort of professions ayiwa nganaye competitive kulezi nsuku. Because into leyo eqakathekile ukuthi nxa singancedisana ngaleyo ndlela, baningi abantu abakithi abafuna ukuncedisa kodwa abakwazi ukuthi bangancedisa njani. Nxa sithola leyo feedback ebantwaneni, kuyasinceda ukuthi kusinike i-direction ukuthi sifocuse kwiziphi indlela ukuthi singabanceda ngayiphi indlela njalo.
Abangabe befisa ukuthi bancedwe, ungabanika yini ukuthi benzeni, bakudinge njani?
Lama email engiwathumelayo ikhona email address yami. Of course ngiyemsebenzi engiyisebenzayo, kodwa bangangithumela kumamkhwa@hotmail.com or timkhwa@hotmail.com.
Akuphinde njalo,
mamkhwa@hotmail.com kumbe timkhwa@hotmail.com.
Ye, akubavalisa abasakhulayo.
Hayi, siyabonga Zulu, siyalifisela okuhle. Uyazi kuqakathekile ukuthi sibe ngabantu abaphumelelayo. Nxa abantwana bephumelela nathi siyaphumelela, so kuhle ukuthi ngabe siyazama ukuthi sincedisane. Bakhona khona apha abalaleleyo labo bangasinceda ngenye indlela, nxa bethola imisebenzi kube bathola ama-scholarship, basinike leyo information ukuthi sitshele abanye njalo.
Wenza umsebenzi omuhle, ungadinelwa kusasa.
Hayi, siyabonga Dube.
Aye, siyayibonga intombi yako Mkhwananzi ngomsebenzi wenzayo khona ngapha ke eMelika. Sinathemba lokuthi siyahlangana njalo singabaphileyo ngeviki ezayo. Wolivalisemoyeni ngenjabulo ngumtembo sithembayo uGibbs Dube lilale. Hayi ke mfoka nkomo sungachamfo wethu. Ngiyabonga.